waku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 21 Nhlolanja 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje bekulikhefu elakhethwa ukunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day liqondana lokunanza ilanga lokuzalwa lwayengumongameli umnumzana Mugabe. Lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga lesizwe le-RBZ izolo zizaphathisa imizamo yokuvuselela umnotho, ezinye ingcwethi zithi lezi izifiso nje zikathemba lo-amukela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebize omunye njalo umhlangano lamabandla ezombusazwe aphikisayo okukhulumisana ngemizamo yokudinga amacebo wokuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebize omunye njalo umhlangano labamabandla ezombusazwe aphikisayo ancintisa kukhetho lokudinga umongameli bekhulumisana ngemizamo yokudinga amacebo wokuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Lumhlangano ngowesibili kubizwa uMnangagwa esigodlweni sakhe eState House. Umsekeli womkhokheli we-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Obed Gudu, utshele iStudio 7 ukuthi bemukele incwadi yokubanxusa kulumhlangano, ngakho-ke bazabe bemelwe emhlanganweni lo. Kodwa unobhala jikelele webandla elikhulu eliphikisayo le-MDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Douglas Monzora, uthi bona njengebandla abayitholanga leyo ncwadi yokubanxusa, esithi kodwa lanxa ngabe benxusiwe bebengasoze baye njengalokho abakwenzayo emhlanganweni wakuqala. Leli bandla likhala ngokuthi limihlangano akumelanga yenzelwe esigodlweni sikamongameli seState House njalo ikhokhelwa nguMnangagwa abangamamukeli ukuba wanqoba kukhetho lokudinga umongameli olwanyakenye. Lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga le-Reserve Bank izolo zizaphathisa emizameni yokuvuselela umnotho, ezinye ingcwethi zithi lezi izifiso nje zikathemba lowamukela. Usibalukhulu webhanga leli umnumzana John Manguja wazise ukuba ngokusemthethweni isisindo se-bond note sesiphansi nxa silinganiswa lesedola leMelika. Wazisa njalo ukuthi osamabhizimusi sokumele bahlele intengo yempahla zabo nge-RTGS dollar kuphela, hatshi ngedola leMelika. Kodwa ingcwethi kwezenotho umnumzana Calvin Manduna, yena oqhuba izifundo zakhe ze-PhD khonapha kweleMelika, uthi kaboni lokhu kuphathisa ngalutho.
Kuzaba nzima mnumzane. Into enkulu uMankunja has confirmed i-reality ekade waziwa umuntu wonke ukuthi akusela i-1:1 and i-RTGS sizaba i-de facto currency and izaba i-floater. Ngiyesaba ukuthi okuzayenzakalayo kathesi ikuthi kuqala kule inflation kuzaba le-devaluation engisabayo ezalandelayo nxa i-floating rate siza aligner le-parallel rate. So sizabona ukuthi umnotho uzayenzakala yini, kodwa angilashuwa.
Abanye bathi wenze kuhle kakhulu ngokuvuma ukuthi ibhondi kalisalingani le dola elemelika njalo bathi wenze kuhle ekuthini intengo yezinto ezitolo lamabhizimusi kumele ibe iku-RTGS dollars. Awubona kuphathisa yini konoko?
Uyenze kuhle kodwa uphuzile. Abantu have been talking for months ukuthi evume ukuthi akula 1:1 ube seyala. So ukuthi simcongratulate ukuthi uyenze kahle, he is very late in doing so. That is part of the problem yakhe lo Mthuli Ncube. They are very reactionary. Bayaphuza ukuresponda. Number two, inkinga ezalandelayo is that we are now entering a vicious cycle ekuthi umuntu ongizaba sedinga i-US dollar ebaleki i-RTGS ngoba i-RTGS iyaluza i-value because of i-inflation esikhulumayo konke le devaluation. So i-economy izaqalisa ukudollarize kutsha. And leyakwazi ukuthi last time sidollarize siyaqalisa ukuthi-attract ama-imports amaningi. Kuyaba le-dumping yama-imports as abantu come to mop up US dollar eZimbabwe. So we enter another vicious cycle of liquidity crisis. Yokuswelakala kwama-dollar and abantu bonke trying to move into US dollar and a trade deficit in dollar terms. So as sizabona ukuthi kuzahamba njani, but I feel that in trying to resolve one problem, bavula umnyango wenye problem.
Uthi wena umnotho uzaqalisa njalo ukusebenzisa idola lemelika, idollarization. Ngokwenza kale izolo ukhonokho ukuthi abamabhizimusi kabasavunyelwa ukuhlela intengo zabo ngedola lemelika. Ungathi yiyo yini i-de-dollarization ukwesulwa kwedola lemelika kumbe kwenzeka kudala?
Bazazama, bengazama ukufaka ama-controls lawo, you start to see companies close. Already bathi 100 companies have closed ngesikhathi kaMnangagwa. Bengazama ukutshela ama-company ukuthi lingacharge nge-USD. Liyabona amanye besibevala. Already we are seeing ama-airlines, for example, foreign airlines, bayadimand i-US dollar. And ama-costs abo are not in bond or RTGS. Bayathenga i-fuel, lani, bayabhadala ama-US dollars. So you can't expect ama-business anjalo ukuthi ebe viable with only receiving i-local currency. So kuzaba nzima. I-monetary policy le yabanika umsebenzi omningi. There's still a lot of work that they need to do. That's why mina ngivumelana lo Piti ukuthi bekungcono they explore all options.
Hello ke ngumnumzana Richard Manduna ingcwethi kwezenotho ubexoxa icingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Lamhlanje bekulikhefu elakhethwa ukunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Leli langa liqondana lelanga lokunanza ukuzalwa kukamongameli wakuqala kusukela ilizwe lithola uzibuse umnumzana Robert Mugabe. Okunenge asikuzweni kuGibson Bebe weStudio 7 esethulela lolu daba eseHarare.
Loba nje ilanga leli kulikhephu lokunanza intsha yelizwe ele National Youth Day bekusobala ukuthi intsha lozulu wonke jikelele elizweni uqhubeke ngemsebenzi yakhe yansuku zonke endaweni ezijeneyo zedolobho leHarare ngaphandle kwezisebenzi zikahulumende labantwana besikolo abatshone emakhaya. Umgabe yena namhlanje ufikise iminyaka engamachumi ayishiyagalolunye lanhlanu 95 kodwa lokhu wakhutshwa embusweni ngomnyaka 2017. Ilanga leli uselithakazelela eyedwa lomdeni wakhe. Umnumza Richard Mawomva, ingcwethi ecubungula ezombusazo, uthi leli langa seliqakatheke nje ukuthi linika uZulu weZimbabwe isikhathi sokuthi acabangisise ngempilo kaMgabe, ukuzinikela akwenzayo ekuletheni uzibuse kanye lakuphambanisayo embusweni wakhe.
Ilanga esikhumbula khona imisebenzi emihle eyenzwa ngumongameli waseZimbabwe, ikakhulu lilanga eliqakathekileyo elisenza ukuthi njengabatsha sikhumbule abanye abafanana laye abaletha inkululeko, njalo kusenza sibe lokunakana ukuthi sivela ngapi njengabantu baseZimbabwe njalo siya ngapi.
Lokhu kugcizelele ngomunye njalo ohlaziye ngezombusazwe, umnumza Jenisani Ntunkagwa, othi impilo kaMgabe kumele ibe yisibonelo esihle kwabasakhulayo, ikakhulu indlela aziphatha ngayo eyiyo emenze aphile kude kangaka. Umfukantukagwa uphinde wathi loba nje uMgabe enamaphutha awenzayo, kumele isizwe singakhohlwa okwayizolo okuhle okwenziwe nguMgabe.
Kumele sikhumbule ukuthi uMgabe wayinationalist. Ma sikhuluma abantu abanationalist, ngabonkomo, ngabo-JZ, ngabondabaningi, ngabo-Tikereke, bengaba le mbali ezingayithandiyo, kodwa kumele siyigcine leyo mbali. Ngamafitshane, okwayenzakala ngo-November 18 kwakungakuzwisana kwamasosha lama-nationalist. Kathesi ilizwe selingamasosha, konke sokuyisisotsha-sotsha, ngatsho njalo ngamafitshane.
Kodwa iningi lithi iphutha elikhulu uMgabe alenzayo yokudonsa isikhathi eside sembusweni kwabangeka ukubhidlika kwehlangothi zonke zempilo ekakhulu umnotho welizwe. Umnumzana Andile Nkomo isakhamuzi seHarare uthi uMgabe wayevele edalelwe ukukhokhela abensundu ukuze bathole uzibuse, kodwa wasesenza iphutha lokubusa okweminyaka eminingi wagcina esesiba lamaphutha amaningi. Umfuka Nkomo uthi amazi kaMgabe aseyisikhumbuzo sokuthi wayeboniswa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayengamelanga akhokhele leli lizwe.
Ubaba uMgabe yindoda engazange ibekwazi ukuthi yonke into ilesikhathi sayo. Ngokubona kwami mina kwakuyindoda eyayivele idalelwe ukuthi ikhokhele abantu abasundu ukuthi bathole uzibuse, okuyinto ayikwanisa ukuyenza ngesikhathi sakhe. Kodwa akazange abekwazi ukuthi sisiya phambili abantu abamsundu sebezibusa. Kwasokumele achiyele omunye ekwanise ukuqhubekela phambili ngomsebenzi lo. Yilo iphutha nje engalinika uRobert Mgabe.
Kodwa abanye bathi uMgabe nguye imbangela yenhlupho zonke lezi ezibhekane lelizwe kwezonotho, kwezenhlalakahle kaZulu nakwezombusazwe, ngoba nguye owadala ingxabano lenzondo elizweni kusukela ngesikhathi sombhuqazwe yogugurawundi, inhlelo ezinjengomuramba tswina kanye lodlame lika-2008. Umnumzana Nkosana Dube ngomunye wabatsha abangakholwa inhlonipho eyaphiwa ilanga lokuzalwa kukaMgabe ukuthi kube lilanga lokunanza imisebenzi yabatsha ethi intsha yanamuhla ayilamsebenzi ngenxa yomnotho owabhidlizwa nguMgabe.
UMgabe asikhohiwe, uMgabe wabulala ilizwe leli. Thina esisakhulayo vele i-featured yahle yaphambaniseka, vele silapha namhla ngenxa yakhe. For 37 years ebusa leli lizwe elibulala engelandaba lakho lokho, yena ezidingela imali zakhe ebulala. UMnangagwa lo osekhona lo usenza sizwisise ukuthi waye uMgabe wayeyala ukuthiyela uMnangagwa elizwe. UMnangagwa selibulele laye.
Usungumnyaka wesibili ilanga lika-21 Hlolanja laphiwa inhlonipho yokuthi kube likhefu lokunanza imisebenzi yabatsha kuqondana lelanga lokuzalwa likaMgabe. Kodwa ngemva kokususwa embusweni, ilanga lika-21 Hlolanja alizange lithakazelele ngendlela elalithakazelelwa ngayo uMgabe sabusa, lapho kwakusenziwa inkalakatha yedile ezinkundleni ezijeneyo zelizwe kunxuswe abasekeli bebandla leZANU-PF, lapho ababehlangana kudliwe kunathwe kanye lokucula kuthakazelelwa impilo yakhe, abaningi bemfisela impilo ende. Khathesi uMgabe uzolithakazelela lelo langa lomkakhe lomdeni wakhe emzini wakhe waseBorodeo eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Kusasa iCommission ebona ukuqondiswa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission iZEC ikhangelele ukuqala ukubhalisa abalesifiso sokuncintisa kukhetho lokudinga ukansila ozamela uward 28 kukansili yedolobho lakobulawayo iNomination Court ebulawayo Large City Hall. Lokhu kulandela ukubhubha kukakansila Ncube obemele iward 26. Abakhangelelwe ukubhalisa kusasa lelidale lihlala ngabamabandla agoqela abomanyano we-MDC Alliance, ZAPU, ZANU, MRP labanye ukuze bancintise kukhetho luzaqhutshwa ngenyanga ezayo mhla ka-30. Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokubhekane nabesifazane ngesikhathi usibalukhulu webhanga le-RBZ esanda kwethula umbiko othi sokuzasetshenziswa imali e-RTGS dollar eZimbabwe. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakwele Pakistan u-Imran Khan uselaye ibutho lake ukuthi lidubulele ukubulala wonke umuntu wakwele India ubonakala ehlasela lelo lizwe. Ngemva kweminyaka elithumi inkampani elungisa impahla kagetsi e-Samsung yethule umakhalekhukhwini wohlobo lwe-Galaxy izolo. Yethula omutsha ochumbulukayo ube li-tablet iGalaxy Fold. Lanxa kule mizamo eminingi yokuxazulula inkinga leZimbabwe libhekane lazo, ibandla elikhulu eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lile zikhalazo ezimbalwa ezigoqela ukuthi kube lo mlamlankunzi ongayelamanga cele okhokhela lezinkulumo ongayisuye mongameli Emmerson Mnangagwa elithi nxa zingalungisiswanga abasoze baye. Kambe lezinkulumo zizaphuma lokuncwebekayo na kusasa? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda endawonye lomnumzana Believe Gawule owebandla le-ZANU PF onguye osungula lingxoxo.
Ye inkulumo lezi sikhangelele ukuthi zilethe okungcono ngoba umumo wethu lo ungalungiswa kuphela aluba sengathi sihlanganisa amakhanda ndawonye njengabantu beZimbabwe. Sivumelane, sivumela lapho okuphambanise khona, okuphambaniseke khona, silungisa sindawonye, sisiya phambili, siyadingana ukumangalisa ngesikhathi esinjengalesi. Sidingana ukwedlula angazi ukuthi ngathi nini. Njengalokhu kade sikhangelele ukuthi sivuselele umnotho welizwe, sivuselele okunye, silungiselele okunye abanye abakusolayo okungenziwanga kuhle even phambi emuva. Ukuthi mhlawumbe ingxenye abanye bethi hayi ama-reforms amanye kadange bekhona lalapha lalapha into engizokhetha. Lesikhulume ngakho sindawonye. Silungisa sindawo esikhangelele kusasa.
Mnumzana Sibanda uthini wena ngalokho sokukhulunywa ngubabugawule lapha ukubana ye kuyadingakala ukuthi abantu behlale, kodwa siyabona ukubana kule ngxaki ezikhona esezibangela ukuthi ibandla lenu lingabi khona.
Uyabona Chris, ingxoxo lezi ezikhulunywa ngabugawule lezano ziyafala lengxoxo zokuthi ufike emzini wakho ukhande enye indoda ilele lomkakho. Then indoda yena leyo bese sithi hayi ndoda buya sizohlala phansi emzini wami sixoxe ngokuthi singawulungisisa njani. Thina I think njengebandla sibe very clear ukuthi khona uMnangagwa laye uphakathina kwengxabano ezikhona ngaphakathina kwaleli lizwe. Ngenxa yalokho-ke uMnangagwa kakulandlela angaba nguye umgcini sihlalo obiza abanye ukuthi buyanini sizohlalani phansi bese sikhangelela ukuthi kulento engaphuma ngoba kulanto ephuma endaweni enja enjengayona leyo ekufuze njalo sikukhangele Chrisi ukuthi labo ababizwayo hayi kasiyali ukuthi amabizo abo ku-ballot paper ayekhona kodwa asikhangele phela ukuthi kanti vele bona basapotwa ngabantu abanganani so ke ngenye indlela umnankagwa ubizeni nje ukuthi ehambe etshela abantu bakhe lokho akucabangelayo
Mnumzana Gawule nanto ke udaba uthini wena
ngiyamuzwa honorable Respanda ukuthi uletha umbono o engingani nxa ngokhangela ngikhangele ngibona ngani lokho kuyile emuva kakhulu endaweni yokhetho ngibona ngani uChris uSibanda uhonorable uthi yena nxa ephathe kubandla labo bakhulisa ukuthi bahloniphe irule of law esiyiyo sikhuluma ngayo sonke imhlaba wonke jikelele la kusisekelo sombuso sikhangelele ukuthi dina nxa sikhangela sikhuluma sithe njalo sesidlulile kundima zonke lezazivalayo ngezi indlela mbona ngani nxa lokho ekukhuluma khona apho siyase sisukile kobulawa esihamba ngesitimela nje efollows sesisenyama endlovu yena uselokho ese main station kobulawa elindele ugadi isitimela ngoba ngani sidlulile ekhethweni ekhethweni lo nxa kubele kade engaze libale ukuthi yade lunjani kodwa sidlulile yikho yena kade selilunga ledale leParliament badlule ekhethweni aluba kade dlula ngekhethweni ngabe yena kavuma ukuthi lasuke eParliament ngale bengabi khona eParliament babuyele endaweni ukuthi ukhetha lokuhambayo bese sivuma ke ukuthi ngaleyo ndlela babe behle benalifaya ama-results onke okhetho lwayenziwayo bengathi lokhu akunye akuhambanga kuhle okunye lokhu kuhambe kuhle hayi konke akuhambanga kuhle nxa kunjalo engifuna ukuthi ngusizele nje ukuthi bahamba le makhodi i-constitutional court yanquma isinqumo yaba lesinqumo yibo kade sikhona lapha esikhona ungani sibuyele emuva yebo phela bayathi konye kwaphambanisa kwathini 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 kufana lomuntu ongaze ehambe e-court omunye sithi hayi mina kangilaga kothi i-court ingavele ithi yona okume kunje kume kunjalo lo muntu yathanda noma kawuthandi kodwa sihlonipheni khona kwimpumelelo ethi mema court kodwa bona sebethethisa ama-court bethi awuthajile abana abayenzanga kusho umsebenzi uyazi nxa singayenza njalo mbona ngani akulanto engaphuma lapho
uphilegagawule nxa kuyukuthi lifuna ukufaka abantu kuqala khiphanini umnankagwa umnankagwa angeke waba ngumlamulankunzi ngaphakathina kwecala lakhe noma kathesi ungakukhangela gawule uprovident wakho ukansele amangaki ama-meetings ama-centurali ukanselile emashonal and central okwaziwa yikuthi kuthiwa vele kusukusela kudala yiyo indawo okuthiwakhona indawo yezalupiwe
ngamahungahunga ukuthi ngale ukuze umhlangano lwana irali yani ingabi khona kube yilokhu umongameli uyabe neschedule sakhe esingatshintshekiyo kwesinye isikhathi
ikakhuluwakwaumongameli wakwambonela umongameli olohlonzi othi yena efake imeeting abantu bemashonal and central bamelela uspokesperson wakhe besesithi hayi ubesafona efonela abafowabo abakuregini yikho akhanselisa umhlangano kholokho thina siphila lama-members of parliament abemashonal and central bayasitshela ukuthi amagonyesi lamabhaso zupho bahamba beyela abantu ngoba abantu umnankagwa kabamfuni lokhu asomahungahunga asotho ephuma esitedini yinto ephuma kuma-members of parliament ehlangana kuphansi eparliament yezimbabwe
ngiyakumangala khonoko ukuthi kule nto enjalo kodwa kumangalisi
ukhatyana wena usetholotho itholotho nebhindura nemashonal and central ukhatyana kakhulu yikho mangala kati mina ngihlala phansi nabantu ama-members of parliament akulani iprovince yikho ngingamangali ngoba ngiyakwazi
mina ngiyahlanga
Alo-ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda isiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa endawonye lo mnumzana Believe Gawule owebandla le-ZANU-PF. Abakhubazekileyo ngokungaboni emehlweni baseZimbabwe bamanyene lamanye abamanye amazwe emhlabeni jikelele ukunanza ilanga labo ele World Braille Day eHarare izolo bekhuthaza ukuthuthukiswa kwenhlelo zokubatholisa impahla ephathisa emsebenzini yokubhala lokubala kwabangaboniyo lababonela khatshana ukuze bathuthuke labo empilweni. Okunenga sikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Lombuthano wenzelwe Harare City Library izolo uhlanganisa abakhubazekileyo osakhulayo eligqwetha elilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo uAbraham Mathetha ongaboniyo laye uthi kukhanya abakhubazekileyo betshiwa ngaphandle kwenhlelo ezinengi.
Singathi inkinga enkulu esingakuthi ngesiNgisi ama-negative attitudes. Ukuthi nxa abantu sebechabanga ngendaba zabakhubazekileyo baphonga ukuthi hayi lokhu kuyadula silezinye indaba ezipressing okumele sizilungise. Kwenza ukuthi kungadingwa izinto kathe sinxa ungakhangela uzathola ukuthi into ezisetshenziswayo ngabantu abangaboni ukubala lokubhala iBraille lapha eZimbabwe asitholakali ngendlela ebezitholakala ngayo ngezinsuku ezidluleyo. So singathi yiyo inkinga enkulu kakhulu.
Lomhlangano obuthanise abameli bengatsha ezithile zikahulumende lenhlanganiso ezizimele ukugoqela amakolishi. Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi ecubungula ngezomnotho ongaboniyo layo owenelise ukuphathiswa yesikolo seCopota School for the Blind laseDoroth Duncan Braille Center uthi imbuthano enje iqakathekile minyaka yonke ukuthi kuqhubekwe kukhunjuzwa iziphathamandla ngendubo ezibhakana labakhubazekileyo okugoqela udubo lweBraille olulokhelwe ungalungisiswa.
Ilokhu iludubo iBraille ngoba ayitholakali endaweni eziningi lapho abantu abangaboniyo abafunda khona. Uzabona ukuthi iBraille inzima ukuthi siyithole, inzima ukuthi sibe labantu abayifundisayo ababalisi abeBraille banilutshwane. Nxa sikhangele sizabona ukuthi ezinye izimfundo ezinjengeMaths ababalisi abafuna ukuthi bafundise iMaths ngeBraille ngoba bengakwazi ukuthi kwenzakala njani. Into enjengemusic, ikhona imusic ungayifundisa ngeBraille kodwa asifundi into zonke lezo.
USenator Joshua Malinga, umcebisi omkhulu kunkokheli yelizwe endabeni zabakhubazekileyo, uthi uhulumende ulesifiso sokulungisisa indaba zabakhubazekileyo kuleli noma kuphazamiswa ludubo lwemali elizweni.
Uhamba kancane kodwa uhulumende lo esilayo omutsha isecondary public in the new dispensation sifuna ukuguqula izinto abantu abalimeleyo baphathwe njengabanye abantu isikolo ezifana nayo imisebenzi konke bangathiywa.
Ilanga leWorld Braille Day linanzwa ngonhlolanja minyaka yonke emhlabeni jikelele. Kulilanga elazalwa ngalo lo owasungula izifundo zeBraille, uLouis Braille. Inhlanganiso yeBible Society of Zimbabwe ithethele ithuba lokunikeza amaBhayibhile ohlobo lweBraille kwabangenele umbuthano. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Dala kwakukhona.
Kolomeje.
Long time ago, our grandmother used to call us around the fire. Around the fire, setting kane wane.
Long, 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 long.
Lontelecha ingoma kakhulu isigqibela uhlebo lo lethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Lamhlanje eZimbabwe bekulikhefu elakhethwa kunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Gabriel Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga lesizwe le-RBZ izolo zizaphathisa kodwa abanye bathi hatshi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.